Hayi, okungathi sibona ngantho ama-opening statements akaDavid Packer yiwo ngantho aqakathekile ngoba badinga ukuthi yena lo Trump baba le-agreement yini ukubana ngcolise amanye ama-candidates ngo-2016.
Siyabona ukubana abanye babafakazi bakhanya bengabantu abasebenza lo Trump. Akusoze na kwenza ukuthi atholakale elecala.
Into chaza ngendaba ze-law e-United States ubale ito ethwa yona i-intention oyenzileyo ma ngunika imali bhuti wami kanti is it intentional for the purpose or ukuthi ngiyabe mphonga ukunika for a service. So kakhesi sibona uTrump ecatshe ayisithi yena he was paying uCohen imali yona leyo just for the purpose of his services as his lawyer.
Kodwa wena ngokubona kwakho ubona ungani ukuzivikela ngakhona lokhu kuzasebenza na?
Into ngiyibona lapha ukuthi kudependa ngokuthi i-prosecution izacaca kuhle yini indaba zabo zokuaccusa umnumzana Trump. Ngoba siyakwazi ukuthi ukuthi ukhulunyele ukuthi ulecala it depends ukuthi i-jury yakho i-12 people babe-10 and ujudge layo uyabe banika ama-instructions anjani. So wakathesi hhayi angikaboni ukuthi bazamu-accusa ngecala lona leli abalithe ulalo.
Siyabona ukubana uqhubeke elokhu ekhuluma ngokwemthethandaba kuyikuthi yena wafakelwa isinqumo sokubana angakhulumi. Ubona ungani khona okwakusoze kumfaka enkingeni na?
Hayi, khonokho ngiyabona ngantu asekuzamfaka enkingeni ngoba siyakwazi ukuthi in a normal situation kuma-citizen wonke e-America ujaji engakunqumeli ukuthi ungakhulumi in public or uthathe ubufakazi ubufake kumaphephandaba and then when usuyenza the opposite vele bahle bekubophe or bayakukhoshena or fine. So hayi kathesi bebesithe amacala angikhona sefike close to 12. So hayi ngizabona lami ujaji ngantho uzafaka i-action lapho.